kuba nzima ngoba ibhondi lakho ngiwadingisa ngalo ufuna siyafuna i-forex emkambo omnyama liyabe lingasakwami ngala ma-location ibhenki yakho nabakhuluma ngayo kaneli bayabe sithi i-forex kayikho azaba lobunzima obuthize mhlawumbe okuzenza bathine bedabula ama-prizes kumbe kugcina ezinye izinto zezinami ziyafilela kanti engxenye bayabe sebezitokile ukuthi ndizekhangele ukuthi engxenye aba le-change kuzaba nzima ama-prizes azabe khwela sikhuluma nje intengo yamafutha i-2 liters ifika $10 okutshengisa ukuthi ukuthi isimo kasimanga kuhle kuya kusoma kezakosabobhizinisi kusiya phambili officially singaza ke sithi sinabantu balayo imali yaphandle kwelizwe ngoba kakula kampani kumbe kakula lo ingadla zikahulumende ezibonisa i-forex so umuntu uyabe laye laye eyithole iligali so singaza ke sikukhuthaza ukuthi kube yindlela yokuthi kuthiwe bakusebenzi i-forex ngoba abantu yebo njengoba ngisitsho bayathenga ngayo ngoba kusuka kungani kubachipa kokuthi isikhathi ngawuthenga nge-forex
njengosomabhizinisi yiluphi uhlupho ohlangana lalo kulula yini ukuthi uwode impahla zakho labantu njalo bethenge lezi mpahla
akukho lula ukuthi ngizitholi lezi mpahla mhlawumbe uyaswela ama-customer abebuya njalo nje funa lokhu lalokhu kungekho uthi ma ukuthola lapho oda khona engxenye kuthiwe ufuna ilatro kuthiwe 10-2 nge-customer kodwa wena ufuna ukuyathengisa so kuba nzima sibili i-availability yama-commodities esiyiyo esithi ngama-basic needs afunwa ngabantu kawatholakali lapho esioda khona ngoba kuba nzima sesi-operate nzima ngobhizinisi
kodwa lapho nxa selithengisa kulula ukuthi lithengise ngemali eliyifunayo
uyakusubamba ngamandla ukuthi uthengise ngemali oyifunayo njalo kakulula abaningi vele babuya bekhethe yona ibhondi le ungathola nje umuntu wabe serequesta so thina vele into esiyenzayo sithengisa ngebhondi ungathola umuntu wabe serequesta ukuthi hhayi ngale imali kungaba yimalini mhlawumbe cabanga ukuthi kungaba-chipha kukuba ibhondi so kuba nzima ibhondi okwamandla likhona liyatholakala but inzuzo yakhona kithi thina osomabhizinisi ngendlela into ezikhwela ngayo uyawoza into namhlanje nge-2 bond uyithengise $3 ufithi uyenze i-profit ye-dollar uthi usubuyela ususiyawoza uthole singu-$3 yena le so sesiyiinde singasaqhubekeli phambili ngoba ama-prizes lawa mange ukukhwela
baphila njani abahlali bakobulawayo ngalolu daba
baphila nzima izabo ama-basic especially into ezinjengabo-cooking oil nama-drink nje yona sedrink isitholakala ku-black market abayithola ngentengo eyabe iphezulu ukuthi ngabayenelisi ngemali abayizuzayo whether uyasebenza kumbe kawusebenzi ngoba iholo kalikhwelanga so kuba nzima ukuphila abantu sebephila ngekanzima sikhangelele kuya kukhefu nje kuzaba bomuhla amanyosi ngoba abantu asuze bakwanise ukudlala ikhefu labo abalijayele ngoba izinto sezivula imali yangikhona abalayo ayoneli.